Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende we South Africa uthi ukhathazekile ngokwehla kwenani labantu abeza ukuzohlaba ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele ku COVID-19.
Njengomuntu mina osebenza ku insurance industry and specifically babereki and Moonlight Joint Venture sibamba sisebotswana lapha kuziningi izizalwana zekhaya eZimbabwe esesikwanisile ukuzivisela ekhaya akade bengamapolice holders ethu, which is it's a very sad note, but into esikhangelane layo akulo ukuthi singakuvika njani.
Abamankampani akumsebenzi wokuphathisa indleko ngezikhathi zokubhujelwa ama-funeral insurance bakwele Botswana bathi sebebona ukuqansa kwenani labeZimbabwe asebekhulelwa ngumkhuhlana we-COVID-19.
Imbiko esuka kumnumzana uCharamba siyibona ngalolo hlobo lokuthi ayiqakathekanga, imbiko yomuntu ongazi akwenzayo njalo ocela nje ukuthi athengelwe amanamnede ngabesisotsheni labesipholiseni.
Iningi lisola isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba ngamazwi akhe wokuthi abalwa kumbi yenkululeko abasoze bavumele umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abuze lanxa inganqoba kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abazinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 53,978 bahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19. Ekutshoneni kwelanga layizolo kusitsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2.1 million asebehlatshwe lijekiseni okwakuqala. Abantu abazinkulungwane eziphezu kwamachumi amahlanu 50,500 abahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelela inani layafika kwabedlula isigidi 1.3 million. Uhulumende weSouth Africa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwehla kwenani labantu abeza ukuzohlaba ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale eSouth Africa.
Ngesikhathi uhulumende evulela bonke abaleminyaka engamashumi amathathu lane 34 ukuthi bayihlaba ijekiseni lokuvikela i-coronavirus emavikini ambalwa edluleyo, bese kuhlatshwa abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngosuku, close to 300,000. Kodwa-ke khathesi leli nani selehle lafika kuzinkulungwane ezilikhulu lengxenye ngosuku, 150,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekuhlatshwe abantu abaphansi kwezigidi ezilichumi, less than 10 million phakathi kwezalwane zakwele South Africa ezidlula izigidi ezingamachumi ayisithupha 60 million. Umsekeli kamqondisi wogatsha lwezempilakahle kwele South Africa umnumzana Nicholas Christ uthi usizi ukuthi amajekiseni agcwele kodwa abantu yibo abangekhoyo.
We should be by now over 250,000 a day. That's, we have vaccine, we have the capability of vaccinating.
Indawo zokuhlaba zigcwele indawo zonke kodwa abantu abezi kulezi indawo.
Public clinics that are vaccinating, but they are all reporting that they're not full and they could be seeing a lot more people.
Ingcitshi zithi iningi labantu besatshiswa imibiko yamanga abayithola ehlelweni lokuxhumana kwi-internet kugoqela ukuthi amajekiseni la ayabulala. Usikhuthamfundo e-University of Cape Town uLinda Gail Becker uthi zonke lezi zinto zingamanga.
We need to counter that with
iqiniso yikuthi ijekiseni nile iyamvikela umuntu ekubulaweni yi-corona.
To prevent severe disease and death.
Banenga beZimbabwe abakhulumela Studio 7 kodwa bengafuni ukuvela obala abathi abangeke bayihlabe ijekiseni yokuvikela i-corona. Abanye bathi yavala inzalo, abanye besithi ungayihlaba uyafa ngemva kweminyaka emithathu. Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi konke lokhu ngamanga aluhlaza.
Mina njengomunye wesizalwane sawumthokazi lezi Zimbabwe esesihlabile la eSouth Africa ngithanda ukukhuzela abantu bakithi ukuthi abahlabe yebo siyazibona inkulumo ezikhuluma lapha lanani ukuthi hey bafuna ukusibulala ke bayenzani lokho ngaba befuna ukusibulala ngaba sibulala kudala ngoba ziningi izinto esizithola from Asia besizithola kuphi kubona labantu abafuna ukusibulala umkhuhlane lona uyavulala mphela
isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi kuzadingeka uhulumende afundise abantu kabanzi ngamaqiniso ala amajekiseni
kodwa ke yonke lembiko imbiko engasiqiniso uhulumende wakwelese South Africa kufanele akhulume labantu afake imbiko ebo etshela abantu iqiniso ukuthi ukuhlabela iCorona akuzukudala ukuthi abantu bagule kumbe bafe ngalesi sifo
kodwa akumnumzana Nyathi uthi akukho emthethweni njalo yokuphula amalungelo abantu ukuba bamba ngamandla ukuthi bahlabe amajekiseni la ukuthi uhulumende kuzafuze adinga indlela esemthethweni lezihlonipha ilungelo labo zokubakhuthaza Melesiru 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo
abamankampani akumsebenzi wokuphathisa indleko ngezikhathi zokubhujelwa ngomndeni ama-funeral insurance aseBotswana athi asebona ukukhuphuka kwenani labezimbabwe asebekhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngalezi nsuku lelo lizwe libikwa libhekane lesimo esibi esabantu ababhubha ngenxa ye-COVID-19 abezimbabwe labo bephakathi kwaleli nani intatheli izindaba yestudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehabron kweleBotswana
Inani labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye-COVID-19 libikwa liqonga ukumalisa kweleBotswana kubangelwa kakhulu luhlobo lwe-Delta variant. AbeZimbabwe abakulelwe lizwe labo bakhala izimathonsi balahlekelwa isihlobo labangani mihla ngemihla. Osebenza kwenkampani ebona ngokuphathisa abantu ngesikhathi sezimfa i-funeral insurance unkosikazi Soneni Dube uthi seziningi imuli ezibuya zidinga uncedo ukungcwaba izihlobo.
Njengomuntu mina osebenza kwe-insurance industry and specifically babereki and Moonlight Joint Venture. Sibamba siseBotswana lapha ziningi izizalwana zekhaya eZimbabwe esesikwanisile ukuzibuyisela ekhaya akade bengama-police holders ethu which is it's a very sad note but into esikhangelane layo akulo ukuthi singakuvika njani
kule muli eziningi ezigcina zicela izandla sizilahlelwe izihlobo ngoba zingela mali yokuhambisa isidumbu ekhaya uDube uthi uqathele ukuthi abantu bangene ngaphansi kwenhlelo eziphathisayo ngesikhathi semfa ama-funeral policy ukwenqabela ubunzima obehlela imuli ngesikhathi semfa
yes sisengisukene ezinzima because of i-COVID kodwa nje ngiphinde ngithi kuba lula kakhulu nxa ngobani umuntu uyabe ehlezi ezilungiselele endabeni zokuthi uhlale kule funeral cover ukwenzela ukuthi njoba sisenisukini ezingane zizima kakhulu imisebenzi ingatholakali so ukuthi ungafelwa njengakathesi ukwanisa ukuthi udinge imali yokuthi ukwanisa ukubisela umuntu uthe engcwatshwe ekhaya kuba lobunzima ngoba akekho umuntu olemali esikhathini esiphila kiso lesi
Umnumzana Benjamin Spanda uthi ubuhlungu be-COVID-19 uma uhlala kwelinye ilizwe buphindwe kabili ngoba kulendleko eziningi zokuhambisa umuyi ekhaya
okwenzakalayo ukuthi abanye bethu vele imali esizitholayo zinciphile abanye baphila ngama-piece jobs and then abanye abasemsebenzini e-formal uthola ukuthi ama-hours se-reduced productivity ayisekho right then imiholo futhi layo isincipha so financially we are not good at all and then kungenzakala ukuthi ulahlekelwe ngumuntu wakho ngalesi sifo ese-COVID then kuba luhlupho kakhulu ukuthi khona ufihle kuhle ngendlela e-decent umuntu wakho owade umthanda
uqhubeke esithi iningi lifuna kuyangcwaba ihlobo ekhaya noma nje imali iludubo
you realize ukuthi abaningi bethu sonke sifuna ukuthi siyefihlela abantu bethu lapho kulenkaba zabo khona ekhaya so ama-associated costs i-transport ukutransport lokhu zeni isidumbu umufi aze ayifika eZimbabwe imali zangikhona ziphezulu kakhulu so uthi ngapho usadinga imali zona lezo ngapho vele emotionally you are distressed ngenxa yolahlekelwa ngumuntu wakho
abanye bayehluleka ukuhambisa isidumbu ekhaya ngenxa yendleko esiphezulu bacine bengcwabe kweleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko kaZulu ngolwesihlanu olwedluleyo ukhale ngokuthi isifo se-COVID-19 sesivuke ubhova Masisi uqinise njalo iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane ebika ukuthi isikolo zaqhubeka zivaliwe kwamaviki amathathu alandelayo kukanti amahola awe-curfew ayengeziwe kusukela ngehola lesishiyagalombili 8 p.m. kusiya kwelesine kuseni 4 a.m. kweleBotswana i-COVID-19 isithe ephethe imphefumulo yabantu abayizinkulungwane eziphezulu kwezimbili i 2043 kukanti abayizinkulungwane ezedlula ikhulu i 142,380 sabatholakala belomkhuhlane lo lokhu aqhamuka elizweni lelo nyakenye. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Iningi selisole isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana George Tshabamba ngamazwi alobe enkundleni yebulenjini eTwitter esithi abalwa kumpi yenkululeko abasoze bavumele umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi abuse lanxa enganqoba kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. UMnumzana Tshabamba osebenzisa ibizo elithi Jamanda 2 kulinkundla ulobe la mazwi ngolimi lwesiShona kucutshungulwa ukhetho lweZambia olusanda ukwedlula kuleyo nkundla lapho uMnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo anqobe umongameli Edgar Lungu. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende kanye lesebandla elibusayo ngalolu daba kodwa isiphathamandla sezana uPF uMnumzana Chris Motswangwa owalwa kumbi yenkululeko utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lilandela okusesisekelweni sombuso ngaso sonke isikhathi lanxa nje lile nkinga ezithile ngebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
UPresident Chamisa utshilo lapho esenzela osengupresident weZambia amhlophe ukuthi yena ukhuthazwa njalo uzihlupha ngemisebenzi enziwa ngabebutho lamapolisa bomthetho bewenza belandela isisekelo sombuso njalo belandela ukusebenza okumqoka bengaphuli umthetho ngakho akalandeli njalo akalaleli ukuzihlupha ngenkulumo ezingekho emthethweni njalo eziphuma ebantwini abangajwayelanga ukusebenza belandela izinhlelo eziqondisiwe ezikahulumende njalo ezijwayelekileyo kwamanye amazwe ekusebenzeni kwabantu abasebenzela uhulumende. Ngakho limbiko esuka kumnumzana uTshabamba siyibona ngalolu hlobo lokuthi ayiqakathekanga imbiko yomuntu ongazi akwenzayo njalo ocela nje ukuthi athengelwe amanamnede ngabesisotsheni labesipholiseni. Siyazi ukuthi abesisotsheni labesipholiseni kuvama ukuthi baziphathe ngendlela etshiyeneyo njalo bangalandeli ukumenywa bethengwa ngezinto ezincane ezinjengalezi ngumnumzana uTshabamba.
Lanxa lingathi alizihluphi ngalokho kodwa kuyikuthi kungenzakala kuye njalo kulungile ukuthi isikhulumeli sikamongameli sikhuphe amazwi anje.
UDube Silalo yikuthi nxa singazihlupha ngezinkulumo ezivela kuTshabamba usevele sazakala ukuthi yena uphila ngokulahla umlomo ngokwaphula umthetho njalo lokupha ingxoxo ezidinga ukuxabanisa abantu lenhlangothi zikahulumende ngoba yena phela sezazi ukuthi akala enye indlela angala elokhu elalelwa kumbe abantu bemqakathekisa ngayo ngaphandle kokuthi abe ngumxabanisi kumbe akhuluma izinto ezingani kulokuphambana phakathi ngoba lokho kuyiyo phela indlela eyodwa yokuthi atholakale phela ekhulunywa laye zintatheli zindaba kumbe ekhulunywa kuma radio njengalokhu. Angithi liyabona nje ukuthi kade sikhuluma ngaye ngokukhuluma into engelangqondo emangalisa uZulu kakhulu. Siyazi ukuthi ubedinga ukubonakala ngalolu hlobo akusisizi ukuthi simnike lokho kubonakala akukhalelayo ngobonakala ngolubi ufana lomntwana emulini owenza ukugange senzela ukuthi phela abadala bamkhuze nje kodwa lokho.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Kulayitoku namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho isicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhlanje uPractitioner Jeremiah weStudio 7 uxoxa loNkosikazi Sharon Njovo yena ke ophuma koBulawayo kodwa osehlala kwele Canada. Kule ingxoxo uNkosikazi Njovo uchasisa ngenhlelo zabesifazana abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Canada abaziqala ngokutshayelana imali bagcina becabanga ukubuthanisa eningi yokusungula amabhizinisi amakhulu abiza izigidi zamadola.
Mina igama lami nguSharon Njobo, ngokokuhlala ngelapha eCanada, ngokuzalwa ngizalwa koBulawayo eZimbabwe. ECanada ngifike ngo-2005 and then ngananzelela ekufikeni kwami ukuthi ngenxa yokuthi mina i-background yami yokuba yintatheli zindaba kwakubuya lula kimi ukuthi ngithole i-information le yayisiza abantu abaningi. So ngase nginanzelela ukuthi esikhathini esiningi abantu abaningi babuya kimi ukuzobuzisisa izinto eziningi, whether yokudinga umsebenzi or ukwazi ukuthi ekhaya izinto zihamba njani. So ngase ngibona ukuthi kungangiphathisa, kungangisevela isikhathi ukuthi kulokuthi ngibe ngiphendula abantu nga-one-one. Ngase ngivula ikhasi kuFacebook elithiwa yi-263 True North. Ikhasi le-Facebook leli siliqembu labomama, omama abazalwa eZimbabwe but asebehleli eCanada. Omama laba abeZimbabwe nabomama abasuka endaweni ezitshiyeneyo, omama abemathebheleland, abemashonaland, omama abamhlophe, omama abahlanganisayo abazalwa ngomama abamhlophe labo baba abansundu. Si-representa iZimbabwe ngobuZimbabwe bayo ngoba sile omama from all races. Eqanjeni lethu lapha siyakhuluma ngezinto eziningi kakhulu, izinto ezahlukileyo. Siyakhuthazana ngokwamabhizimusi, siyakhuthazana ekondleni abantwana, ukuthi abantwana sibondle njani, especially since sesihlala eCanada. I-culture eCanada yahlukile kule ekhaya, siyaphathisana ngokudinga imisebenzi lezinto ezinjalo.
Ngizeke usithi lapha selikhulile laqalisa ezamabhizimusi.
Amabhizimusi esiwaqalisileyo sisukela eqenjini lele le-Facebook avele ngokungasuthiseki. Uyakwazi la ukuthi nxa sihlangana singabomama singazana nje okwenyanga ezithize sigcina sesikhuluma ngendaba zokuthuthukisana. Ukuthuthukisana ngokutshayelana izimali, umkando or istokfel. So sizithole silapha eCanada lathi sesitshayelana izimali. Sitshayelana izimali sisendaweni ezitshiyeneyo zeCanada. Singazani ngokuhlangana ubuso nobuso kodwa sitshayelana izimali okweminyaka edlula engu-5. Kunokuthi ngemva kokuthayelana izimali, imali ebesizithayelana imali ezinkulu kakhulu. Mina ngabona ukuthi imali lezi singazihlanganisa sizisebenzise ngohlonzi, imali ezingasilethela umnotho, imali ezizancedisa abantwana bethu. Sasesiqalisa ukudingisisa ukuthi singenze njani ukuthi imali le si-investe. Yikho ke lapho kuvele khona ukuthi saqalisa ukuthi nxa sithayelana imali ngaviki ngaviki asisayinika umuntu yedwa. Sesithenga ama-shares, savula inkampani, siqwayiswa ngamagqwetha, siqwayiswa ngama-accountant, savula ikampani. Ikampani yethu le ithiwa yi-263 True North Investment. Ilabo mama phose abafika 50 ngoba umthetho weCanada uvumela kuphela ukuthi sibe ngu-50. Singabo mama laba be-263 True North sesiqalisile inkampani yethu leyi. Sesithengile engathi ngama-flat amabili ngapha kuthiwa ngama-condominiums amabili aphakathi kokwakhiwa sikhuluma manje. Le value yama-flats ethu leyi isikhuphukile kakhulu ngoba sithole ukuthi ukuthenga izindlu kuletha umnotho olesisindo, kuletha umnotho esenelisa ukuthi siwuphe abantwa bethu ngoba besidinga ukuthi singayenza amabhizimusi amancuncuncuncuncuncu singama-one-one. But sibona ukuthi ngcono sihlangane senze ibhizinisi enkulu ezasenelisa ukuthi lathi lapha eCanada babekwazi ukuthi kulabomama beZimbabwe abasebelapha. U-263 True North waphumelela ngendaba yokuthi umthetho sivumela ukuthi sibe ngo-50 kuphela. Abanye umama kade besele phandle labo bathi thina ke so sasesiqalisa futhi enye inkampani layo iyenza okokuthenga izindlu labo sebethengile indlu sesithengile indlu ngenkampani le yesithu inkampani le yesithu uthiwa yi-Thrive 263 Investment.
Lo ngunkosikazi Sharon Njovo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada ubexoxa lo Pastor Jeremiah weStudio 7 ekhonale eCanada. Izakhamizi zeSt Peter's duze lejele yekhami zithi kulomonakalo kakhulu kulindawo kulandela ukuganyulwa amahlayana kwezihlahla. Lokho kubangele ukuthi inhlanganiso eMathebeleland Institute for Human Rights iyehlolisisa ukuthi kungabe kuhamba njani. Le nhlanganiso ithi ithole indawo okulondolozwa khona inyamazana zendle eyemazwe Nature Reserve eduze leSt Peter's. Imangobongobo ngokuganyulwa kwezihlahla yasibuthelela ubufakazi obugaqela imifanekiso lengxoxo yezakhamizi ekhomba ukuba onogada bejele lekhami labo bakhanya begamula izihlahla mahlayana. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso le umnumzana Khumbulani Maphosa ukuze sizwe okuningi lolu daba.
Sithola ukuthi kakuganyulwa nkuni kodwa kuqentwa izihlahla ngoba bathagethe izihlahla ezinkulu basitshaya isihlahla basiwise from phansi. Bangasiwisi isihlahla lesiyana basebethatha isigodo saso itranki yesihlahla yiyo nje abale ndaba la ingatsha lalokhu bachiye okunye khonapho. So kuqentwa izihlahla eziningi kakhulu khulumi ngesihlahla esisodwa sikhuluma ngezihlahla eziningi ezicentiweyo endaweni yeMazi Nature Reserve. Kukanti sithe sifika ngale ngokuya endaweni yeBillers sathola ukuthi okungangangale kweKami Prison kulezinye indawo emfuleni uKami okuthe ingatsha ezishiywe ziphakathi komfula. Izigodi ezomileyo zikhona eziwileyo abalandi abalazo bafuna esimanzi bona yiso abasigijimisayo. Asisafikanga ke eduze kwendawo yeKami Dam kodwa izakhamizi zisitshela ukuthi lakhona kuqentiwa amaphana amakhulu bawaqedile futhi bayathathetha zonalezi futhi ezimanzi izokhanya ingani ezibavusa usinga abazifuna kakhulu.
Manje njengoba lesithi ngabona ugada bejele abagamula izihlahla lezi lizakhulumisana na lo hulumende?
Yes, siyakhulumisana lo hulumende ngoba sesikwenzile ukuthi report siphe iBulawayo City Council ngoba indawo liyana indawo engaphansi kwabo futhi njalo kule ndaba zama ranger ezikhona apho lazezingena phakathi ngoba iba babekela bababophi bababamisi. Sihambisile njalo futhi eForestry sithumezile kuminister okanye lengezemvelo siphumezile njalo i-report ku-Provincial Development Coordinator okhangela uBulawayo ngoba kuyiba bakhangele phela ikusebenza kwengatsha zikahulumende ku-province. Siphile njalo i-report ku-Zimbabwe Human Rights Commission i-committee ekhangela ngezemvelo. So saphinda futhi sayiphi i-report ku-EMA ekhangela i-Environment Management Agency. So ngalezo sizathu sesifithi thina sesikhulumile lo hulumende ngoba zingatsha zikahulumende futhi izo ezilamandla ukuthi zihlalise phansi onogada laba babakhuze futhi bathi ukuthi wenziweni ukuze kube lokulungisiswa lokulungiswa kwezinto.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa isikhulumeli senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Imizamo yokukhuluma lesiphatha amandla zejele ekhani yehlule. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
IMelika selimise ezinye zenhlelo zalo zokusebenzelana lehofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weleGuatemala eka-Attorney General ngemva kokuxotsha umsebenzi umtshutshisi omkhulu kahulumende ngoba ekhuthalele umsebenzi wokulwisana nalo mkhuba omubi owenkohlakalo. Inyathelo legqwetha elikhulu lelizwe kweleGuatemala u-Attorney General Maria Consuelo Porras lokuxotsha umtshutshisi omkhulu weofisi yakhe uspecial prosecutor against impunity chief Juan Francisco Sandoval kuveza kubana kulokhu kungazinikeli kukarhulumende weleGuatemala ukuhlonipha imithetho yelizwe kanye lokusebenza ngokukhululekileyo kwemithethandaba yalelo lizwe kungela kungenela kwakhe uhulumende. Kutsho umsekeli wezokwethula kwemibiko kugatsha olubona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba udeputy state department spokesperson Shalina Porter. Kungaleso sizathu sesilahlekelwe lithemba ngezinqumo ezenziwa yiofisini yegqwetha elikhulu likarhulumente labo bonke abasebenzela eofisini yakhe emsebenzini wokulwisana nale nkohlakalo elizweni lelo. Udeputy spokesperson Porter uqhubeke ethi elemelika likhathazekile ngaleli nyathelo ngoba lizakhokhelela ekudaleni ubunzima lokuphazamiseka komumo hatshi elizweni lelo kuphela kodwa lasesigabeni sonke samazwe akhelane laleli lizwe. UChief Sandoval ngumtshutshisi oxotshwe umsebenzi mhlaka 23 Ntulikazi 2021 wahle wabaleka kweleGuatemala ngelanga axotshwe ngalo okudale ukubana abantu baseGuatemala batshengisele besithi u-Attorney General Porras kumele abe nguye otshiya umsebenzi. Elemelika likubeke mgxeke kuziphathamandla zaphezulu zikarhulumente weleGuatemala imibono yalo yokuqakathekisa ukulwisana ngazo zonke indlela kwenkohlakalo ukuze ilizwe lingabhekani lezikhubeko kuntuthuko yezomnotho ukulandelwa kwemithetho yelizwe ngehloso yokulungisisa imbangela yokubaleka kwabantu elizweni lelo kanye lokulondolozwa kwezibopho ezilakho ukudala amathuba okuphatheka kwabaningi kwezentuthuko yomnotho welizwe. U-Deputy Spokesperson Porter ugcizelele ukubana lesi sibopho sethulelwe uhulumende ngabesigodlo someli welizwe lakhe kweleGuatemala kanye leziphathamandla zaphezulu zikarhulumende welemelika ezethekelele lelo lizwe kunyanga ezedluleyo. Lezi ziphathamandla zigoqela umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Kamala Harris, isiphathamandla sohlangothi oluphathisa amazwe omhlaba kunhlelo zentuthuko ole-USAID, Administrator Samantha Power, unobhala wendaba zasekhaya uHomeland Security Secretary Alejandro Mayorkas kanye lo-Special Envoy uRicardo Zuniga. Inyathelo elithethwe ligqwetha elikhulu lakweleGuatemala leli lihle lanyambisa inhliziyo kahulumende kunhlelo zonke elekade lisebenzelana lazo le-ofisi yakhe okuyikho okukhokhelele ukubana licabange ukuba like lime ukuqhubeka ngehlelo lazalo lezi lale ihofisi lisaqhuba uphenyo emizameni yokudinga indlela ezingcono zokuqhubeka ngalezi nhlelo ezingasoze zaphazamisa ukulandelwa kwemithetho yelizwe.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende weSouth Africa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwehla kwenani labantu abeza ukuzohlaba ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Abamakampani akumsebenzi wokuphathisa indleko ngezikhathi zokubhujelwa, ama-funeral insurance, bakwaleBotswana bathi sebebona ukukhuphuka kwenani labeZimbabwe asebekhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Iningi lisola isikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Charamba ngamazwi akhe awukuthi abalwa kumpi yenkululeko abasoze bavumele uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi abuze lanxa enganqoba kukhetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni kuhlelo olulandelayo kusasa ngehola lika 6:30 a.m. ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.